nasikhuluma ngeimpeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba umongameli. So uTrump akasenguye umongameli welizwe, igqotha lakhe liqinisile useyi private citizen sengumuntu kazana nje. So ukuthi ke bafuna umsusa kusiphi isikhundla sobuthungameli akuzisiseki, indlela nje amademokrats yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi bemkhiphe uTrump. Angisiboni isidingo sokuthi kube kusenziwa leyo hearing or ukuzwa lelo cala likaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akasengumongameli, so umongameli omutsha. Amademokrats akhangele indlela yokuyaphambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele phambili. Lapha nje ngathi ukuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo kusikhumbuza ukuthi icala aliboni. UTrump wenza akwenzayo engumongameli, wathi akula muntu ongangithinta, I'm executive president, amandla onke ngilawo. But ke iAmerica ilama institutions avikela idemocracy.
Ngobufakazi esibone busethulwa ngabathutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lama-Democrats evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basengaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba akuzakhumbula ukuthi emavikini adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo. Kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida le baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayright. So ama-Republicans azasebenzisa impeachment lay ukuthi batshengise ukuthi ubona babambene, ngoba indaba le asondaba kaTrump kuphela, isindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama-Republicans wonke angavoti lama-Democrats, ayimise indaba leyi kudlule, ngoba it's just a waste of time. Ama-Republicans, they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siye phambili. It's pointless ukuthi-ke ama-Republicans abambane lama-Democrats ekujeziseni umuntu kade umongameli weqembu labo. So kungani bona njengeqembu abala-focus.